ui zenzo zo muntu onge la kuzifisa njalo ngemanhliziyo enhle esikhathini esikuso kathesi ngesokuthi uzwelokazi weZimbabwe uthole nzima kakhulu. Abazali bakhangele ukuthi kathi izinkinga zokubhadalela abantwana i-school fees into esangazela ukuthi zizolungiswa kanjani, kukanti-ke umuntu ozithi umongameli welizwe uyasuka nje enjenganiyabalekela izweni. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kunokuthuphayo kokona ukuthi uyazi ukuthi ngesikhathi esifanayo ngomnyaka ophelileyo wenze waba nobunzima kakhulu elizweni leZimbabwe ngokukhweza iy'ntengo ze-fuel. Lokhu kutshengisa ukuthi akala zwelo lokuzwisisa udaba lokuhlupheka kwezizalwane zeZimbabwe ngesikhathi esifana naleso.
Bakhona abezanu-PF abathi umongameli ulelungelo lokuya kukhefu njengawo wonke umuntu, kungakhathalekile ukuthi umumo wezenotho uminjani.
Ye, lokho ikuthokozisa iqiniso ngoba uNengi weZimbabwe akalitholi lelo khefu. UNengi weZimbabwe usebenza 24/7 amalanga wonke omnyaka ngoba phela umkhonomi uzima abantu besilwa. Abatho njalo ukuthi babazwisise ukuthi iZimbabwe iphilwa kanjani njalo ukuthi abantu beZimbabwe bathole kanzima okungakanani. Njalo okunye okusuphayo kukhona ukuthi lanxa ekhona uMnumzane Mnangagwa akukhanye ukuthi uyasebenza ngalokho ngathi ikhefu ulidinga elani. Yena vele umuntu ohlala esenza umsebenzi ongala uphumelele okukhulu omubi, kusho ukuthi vele uhlale sekuphumulene. Ngalokho akumelanga athathele ixesha lokuthi enze ikhefu elikhoda uhulumende lezimkazezimbabho ezinye izimali. Ukuhamba kwakho lokhu sobethatha izimali kakhulu eziningi, yikho ukuhlupha abantu kube ngafanelanga lalelo khefu ngendaba yokuthi uzabe dlalisa izimali eningi umuntu ohlala ekukhefu ngendaba yokuthi umsebenzi wakhe is very weak.